kuza dingakala ukuthi sihlangane laye njengomongameli wethu sizwe ukuthi nxa kusukwa lapha kuyiwa ngathi ngoba kuyingozi ukuthi sithi thina kasihambi lapho ayakhona singazwanga ukuthi uya ngaphi kumbe lokuthi sithi thina siyakhonale lapho kuyiwa ngathi so kade sesisakulindele ukuthi sibe lendlela yokuhlangana laye sisakuhlela khona lokho ukuthi sizakuhlangana laye sekuthene ngemva kwalokho sisenelise ukuthatha izinqumo munye ngamunye
yeselikhulume la yini ngohamba kwakhe
sisacele ubukhokheli bethu njengamalunga eparlamente ukuthi kuhlele umhlangano laye
bangakwenza nini khonokho
asinasiqiniseko sikhangele ukuthi thina siyabuyela eparlamente ngeviki ezayo nxa bengakwenza khona lokho ngesikhathi sendeso sesibuyele kungabe kulungile kodwa hayi okumgceke ukuthi ngeviki ezayo siyabuyela eparlamente
sizwile-ke Honorable Mahere Fatsai Mahere sithi ubona ngani yena sesisuka eparlamente njalo uzaloba incwadi esithi sesisuka eparlamente wena ukubona njani okungenziwa kumahere wena ungeke wakwenza yini
nxa ulilunga lebandla i-political party isinqumo esingako ngikubone kulungile ukuthi usithathe ume wedwa kuyabe kumele ukuthi lisithathe selingamalunga edale leparlamente lilonke kumbe lisithathe liyinhlanganiso kumbe lisithathe ngemva kokuzwa ukuthi abahlali bama-constituency bathini kodwa u-Honorable Mahere ngibona ngani naye kulilungelo lakhe ukuthi asithathe isinqumo esinjalo mhlawumbe yena ubeseke waxoxisana lo mongameli mhlawumbe ubeseke waxoxisana labahlali base-Mount Pleasant bakubona kuyinto e-right yena leyo nami ngilesiqiniseko sokuthi isinqumo esinjalo kungenzeka ukuthi ngisithathe but kusadingakala ukuthi siqale sibe lengxoxo lo mongameli sizwe ukuthi kuyiwa ngaphi kusadingakala ukuthi njalo futhi siye kubahlali bendawo sizwe ukuthi kuyiwa ngaphi kodwa hayi ngilesiqiniseko sokuthi umongameli sizakwenelisa ukuxoxisana laye
kodwa lapho abamele khona ngapho bathini ngakhuluma labo ngodaba lolo lukajamisa
angikezwa abakhuluma ngqo ngathi njengamalunga edale lephalamende kodwa indaba yokuthi izinto bezingasamanga kade phakathi kwebandla le-CCC abaningi ku-constituency bakutsho lokho kodwa angikezwa umbono oyiwo ongathi uyaphuma ucace ukuthi bathi kungabe kulungile yini ukuthi ngenxa yalokho kade kungasalunganga enhlanganisweni inhlanganiso siyihlamukele so yingxoxo esiza kuba phakathi kwazo ngilethemba ukuthi ubukhokhelo obukhonapha eduze labo buzasinxusa emihlanganweni yokuthi sibonisane sizwe ukuthi kusukwa lapha kuyiwa ngaphi ngoba okuqakathekileyo kakhulu yikuthi abantu abayibo abasikhethayo bengaboni angathi siyabadelela
ye sizwile abanye besithi linabanye lingeke lasuka edala lephalamende ngoba selithengelwe izimota seliphiwe lezinye izinto eziningi-ningi kambe kungabe kunjalo
isizathu sokuthi umuntu aphume kumbangaphume ephalamende ngeke seyame ezimoteni njalo asikoqiniso ukuthi sesithengelwe izimota silazo izimota mina nginje nje khonapha ngikhuluma ngihamba ngenyawo ngisemakhande owakathesi so leso ngeke sisaba yisizathu esinjalo izizathu zonke ezingabe zikhona zeyeme ekumeleleni abantu uma abantu bekubona kufanele ukuthi hayi kabasadingi kumelelwa lakho siza kubona sikukhangele ngale ndlela